Mtunga nje ngisale ndabeni emqoka ngaleli bill indaba yama running mates le ndaba yama judge ngichasiseke kubalaleli ukuthi thina njenge MDCT asivumelani lodaba lokuthi ama running mates akhitshwe ngoba lokho imibono eyavela ebantwini beZimbabwe yebo kambe singavumelana lokuthi mhlawumbe kuchasiswe ukuthi running mate lo kungasetshenzwa njani kuchasiswe kube sobala ukuthi umsebenzi ka running mate vice president kumele ume njani kodwa ukuthi ukhitshwe into eyabunjwa ngabantu ngomva kwe-Copac hatshi njengebandla kasivumelani lakho ngoba lizakhumbula kubani MDCT yiyo eyakhokela yafuqela ukuthi ilizwe lize lenze iconstitution entsha sinanzelela ukuthi iconstitution eyayikhona yayilokhu esikuthi ceasefire document eka 1979 kwakuyiconstitution yomlamlankunzi hatshi eyokwakha ilizwe so imigca enjengayena leyo eletha idemocracy ukukhululeka kwabantu abaningi eZimbabwe asifisi ukuthi ngabe yakhitshwa ngulandela yena le yamajaji yokuthi umuntu nqa esemdala hayi kathathe la ipentsheni ake ayephila labazukulu ngikhaya mhlawumbe inkosi ingakamvakatsheli yiyo iposition yebandla le MDCT iqhakathekile kakhulu ikambe siyakubona sibili ukuthi ibhili leyi singathi ifana le lemonade kukhona okumnandi phakathi kwayo okunjenge youth quota le women quota lokunye kodwa sizizwa kabanzi sifuqekile ukuthi sithi thina hayi akungakhitshwa iclose leyo
lanxa bekhona abane abavota besala ukuphasisa libhili abebandla lenu kudalela phansi sabona abanengi belivotela okwenza abanengi bathi selithengisile njengebandla kuvotwa nje kudalele senethi ungatshela abalalelo ukuthi azavota njani amalunga enu
abathi sesithengisile kumele bananzelele ukuthi thina njengebandla le-MDCT silanda zonke indaba ezethulwa ephalamende ngelihlo lokuthi ilunga ledalele ephalamende yebo kambe lingabe livela ephathini kodwa kumele lihluzisise izinto likhangela ukubana lenzela abantwana beZimbabwe bonke lisenzela ikhathesi lekusasa esingalaziyo ukuthi liyavuka linjani ngakho kasila mahloni lokuthi sithi thina siyahluza indaba sivume lapho kumele sivume khona ukuthuthukisa khona ilizwe sale lapho sibona khona ukuthi kuyabisele ilizwe njengakuyona libhili ekhona so asisingeke siphonge ukuthi sithi siyangena ephalamende sithi sesisala lokho singazange sikuxoxe kuzaxoxwa futhi kusasa kuzaphikiswana ngakho kusasa sibone ukuthi impumela iyasifikisa ngapho kodwa okwamanje ngisakhuluma njengakhathesi kungakaxoxwa okwakusasa hatshi amboni sivumelana lokuvotela leli bhili kubana liqhubekele phambili.